Kukhanya koBulawayo usokuhlupha ezikolo yikho lapha i-COVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki ama-mask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele i-COVID-19. Abantu abaningi sebehlangana nje beseduze-duze. Siyananzelela ukuthi lokho engxenye yikho ngabe sokuza letha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke. Njalo into eludubo ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu, ngakho ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Ziluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19. Ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola-ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla, ama-sanitizer, kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili.
Abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana?
Udubo olukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina beyekethisa. Ngakho-ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlane lokhu khona into okumele yenzakale. Njalo iqakathekile ukuthi amabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, uhulumende, Ministry of Health, Ministry of Education, kube yinto okubanjana izandla ngakho. Njalo-ke kungene ebulenjini, kungene kuma-radio lakuma-TV kukhankasa ukuthi abantu benanzelele ukuthi lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayekela ukunanzelela kutho ukuthi siyathi singena nje uJanuwari sokusiba lenye futhi i-lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.